Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuMpandula 2020 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Okwamanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Wasinda inkulungwane phose eziyisithupha 5924.
Elanga lokuvulwa kwezikolo mhla ka 28 kasoze sitholakale ezikolo ngesizathu sokuthi imali esiholayo kayenelisi ukubana isise emsebenzini.
Ababalisi bathi kabasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengala mali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo liphansi kakhulu.
International Day of Peace is actually a moment which is to repurpose ourselves njengabantu to build the common ground consensus ukuthi linjani ilizwe esifungulakha.
Ele Zimbabwe limanyane lomhlaba ekunanzeni ilanga lokukhuthaza ukuthula ele International Peace Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Okwamanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7683 asebefunyenwe belegcikwane leli elizweni jikelele. Wasinda inkulungwane phose eziyisithupha 5924. Izwekazi le-Afrika lihlasele abedlula isigidi 1,407,680 labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,951. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amathathu 31,104,646 abatholakale belalo labulala phose isigidi esisodwa 961,459 kubika abekolitshini le-John Hopkins University. Ababalisi bathi kabasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengela mali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu. Okulakho ukuphazamisa ukubhalwa kwemihloliso yalonyaka eZimsec, uAlbert Ncube sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi bathi sebephenduka abayanga ngenxa yeholo labo eliphansi elingavumiyo ukuthi bagade amabhasi babuyele ezikolo ngeviki ezayo ngoba bezimota sebebhatalisa ngemali yakwamanye amazwe. Kungakho bathi kabasoze babuyele emsebenzini ngaphandle kokuthi baholiswe amakhulu amahlanu lamajumi amabili amadola emelika 520 US dollars ngenyanga. Umnumzana Tapson Nganono Spanda ngunobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uthi baphumele isinqumo sokungahambi ezikolo emhlanganweni abaqhube ngensonto.
Ngelanga lokuvulwa kwezikolo mhla ka 28 kasoze sitholakale ezikolo ngesizathu sokuthi imali esiholayo kayenelisi ukubana isise emsebenzini ibuye futhi ivume ukubana siziphilise sikhona ngalo. Uhulumende simazisile uyakwazi, yikho ke kuqakathekile ukubana uzwile abekwazi naye ukuthi ngalolu suku angazihluphi angazikhathazi ngokuhambisa abantwana ezikolo ngoba ababalisi baza kuba bengekho.
Unkosikazi Siphathisiwe Nkala ongumzali uthi bona kabasakwazi ke ukuthi balungiselele na ukuvula kwezikolo loba hathi. Kuthaza uhulumende ukuthi aqakathekise udaba lweholo lababalisi.
Ngabe uhulumende uyalungisela ababalisi izikolo zivulwe emhla ka 28 bahambe esikolo? Silukhangele yebuhlupho lwe-COVID olukelwa abamisa, kodwa phela ngemva kwesikhathi sonke lesikuthi ngaye uhulumende uzamile ukulungiselela lazi ethe sithi kazivulwe, laba ababalisi besuthisekile bayefundisa ngothando langesaneke.
Unobhala kukomishini yezisebenzi zikahulumende ole-Public Service Commission umnumzana Simon Masanga ubengasabela ucingo lwakhe lapho sifuna ukuzwa abakwenzayo ngodaba loholo lwababalisi. Obona ngokukhithwa kwembiko ogatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Dawungana Ndoro uthi njengogatsha lwezemfundo ngokholo lababalisi kungaphezulu kwamandla abo kodwa bazaqhubekela phambili bekhulumisana lababalisi kanye lomqhatshi wabo ukuze inhlala kahle yabo ithuthuke laloba ugatsho lweZimbabwe National Statistics Agency Zimstat lusidimule abantu abayisithupha ifuna inkulungwane ezedlule ezilithumi lasikhombisa $17,200 ukuze phile kakuhle kwenyanga ababalisi bona bahola inkulungwane ezine zamadola weZimbabwe $4,000 kuphela ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
eZimbabwe limanyane lomhlaba ekunanzeni ilanga lokukhuthaza ukuthula ele International Peace Day. Ingcwethi ezicubungula ezokuthula zisithi kumele ezombusazwe ziphathwe ngonanzelelo olukhulu. Abantu bafunde ukuphilisana lanxa belembono ehlukileyo ukuze ukwehlukana kwabo kungabangeli udlakela. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga le-International Day of Peace labekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka ka-1981 ngenhloso yokukhuthaza amazwe omhlaba wonke ukuba aqakathekise ukulondoloza ukuthula njalo basebenzise indlela ezingenadlakela ukulungisa okungabe kuhlupha. Ingcitshi zithi izehlakalo ezithe zenzakala kusukela eleZimbabwe lisanda kuthola uzibuse ezifana leGugurawundi okwahle kwaqala ngokubulawa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga ukuba ilizwe lipholiswe kunhlungu zonke eselithe labhekana lazo andubana kutholakale isisombululo sokuqeda zonke ingxaki. Umnumzana Mofa Dube oyisifundi se-PhD kundaba zokuthula kwenye ikolishi yeZimbabwe uthi kumele uhulumende akhokhele kwimizamo yokuthi kube lokuthula elizweni kube lokuxoxisana kukaZulu.
International Day of Peace is actually a moment to repurpose ourselves njengabantu to build the common ground consensus ukuthi linjani ilizwe esifungulakha. Kungakhathelekile ukuthi umncane, umdala, ungwesilisa, ungumama, umhlophe, umnyama, singasebenza njani sonke ukwenzela ukuthi siyakhe ilizwe lethu.
Umnumzana Decent Bajila oyingcitshi ecubulunga ezombusazwe uthi kudingakala ukuba umuntu wonke waseZimbabwe abe le ndima ayidlalayo ukulondoloza ukuthula uqalisela ezigabeni.
Okokuqala, ungakhangela indlela okwabiwa ngayo ukudla lezinye zezinto ezidingwa ngabantu abasendlaleni ezigoqela ukungancedisa ekulimeni. Indlela okwabiwa ngayo lezi zinto idala ingxabangxoza. Kuyadingeka ukuthi ngosuku lwe-International Day of Peace abantu ke sinakane ukuthi singancedisana njani.
Lokhu kusekelwe unobhala wenhlanganiso ye-Citizens Manifesto, umnumzana Alistair Funye.
Kuqakathekile ukubana sikhangeleke kwelethu eleZimbabwe ukuba ukuthula kuyinto esingakayitholi since sathola uzibuse. Siyabona kwelo budlwangudlwangu.
Kodwa umsekeli wabatsha obona ngendaba zokuhanjiswa komsebenzi kuZANU-PF, umnumzana Mabutho Moyo uthi udubo liselizweni ngabe bandla eliphikisayo abalisana nohulumende sikhathi sonke.
Suka kuhluphe nxa sikhangela kwezombangazo ikakhulu sikhangela uhlangothi lwalabo abaphikisayo. Uthola abanye befisela iZimbabwe okubi ukuthi iZimbabwe isingahlupheka kakhulu kakhulukazi ukuze abantu bakhona bavungame basukume balwe nohulumende. Kodwa konke khonokho awungeke kwenzeka ngoba abantu beZimbabwe abantu abathanda ukuthula. Esikufisayo nje ukuthi sonke sidonse kanye kanye njengamaZimbabweans.
Ngo-2000 kwaba lohlelo lokwaba kutsha umhlabathi olungaphathwanga kuhle abamhlophe bahlukunyezwa bethathelwa impahla namapulazi abo bengahlawulwa. Ngo-2002 ukhetho lwachiya abasekela ibandla eliphikisayo le-MDC betshayiwe abanye befile kudlakela lwezombusazwe. Ukuthi ngo-2006 kwaba lolunye njalo uhlelo olwaphazamisa impilo zabantu olokudilizelwa izindlu ezazingabhaliswanga olwe-Operation Murambatswina. Ngonhlangu lwe-2008 kwaba lokhetho olwaba lodlakela olwedlulisa amalawulo kwaba lokuphulwa kwelungelo loluntu okwethusayo umhlaba jikelele kwaze kwagcina kubunjwa uhulumende womanyano so ungenele umlamlankunzi bamazwe ahlukeneyo omhlaba. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres embikeni wakhe okunanzeleli langa uthi ilanga leli liza ngesikhathi umsebenzi wokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele uphanyaniswe ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus ngoba uhlasele umhlaba kungakhathalekile ukuba ngathuthukileyo loba afathuthukayo. Lo nyanga leli langa linanzwa phansi kwendimba ethi Shaping Peace Together, okutsho ukuba wonke umuntu lomlando wokubona ukuba indawo ahlala kiyo ilokuthula zikhathi zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amankampani kahulumende awencingo athi Net 1 le Tel 1 namhlanje anikeze ngokusemthethweni isibhedlela sempilo Central sakoBulawayo isipho somgodi wamanzi lesokulungisiswa kakutsha kohlangothi lapho kugcinwa khona abagulayo beselatshwa kuward B5 ekugqibeni umsebenzi wohlelo lwabo abalusungule ngenhloso yokuncedisa imizamo esibhedlela eyokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo koBulawayo lapho kuvulwa kakutsha indlu yokugcinela izigulane ezelatshwa zihlala esibhedlela eka-Ward B5 elungisiswe ngamankampani awencingo awe-Net 1 the Tel 1 phansi kohlelo lwabo lezigidigidi ezedlula ezilikhulu zamadola phansi kwenhlelo zokuncedisa emizameni kahulumende lokumelana lomkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi wempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya uchaza isipho abasithole lamhlanje.
Namhla empilo besi vula i-ward B5 ekade ilungiswa kuhle ipendwa irenovetwa ngabantu be-Tel 1 Net 1. I-ward isihle kakhulu, ikho sithabile, kuzayenza ukuthi into ezifakwe i-Tel 1 Net 1 balifaka imbheda engu-30, balungisa konke, babisingubo lamashits, balungisa lama-toilet, lama-floors, bafaka ama-curtain amahle kakhulu. Ikho ke sithabile lapha, kuzanceda ukuvikela umkhuhlane we-COVID nokutritha abantu ngoba babisile imitshina enjengama-monitor khonapho. Siyabonga kakhulu.
Umphathintambo obona ngezamagagasi oluyilo ugatsha olulawula amankampani encingo umnumzana Dingimuzi Phuthi uchaza kabanzi isipho abasiphe isibhedlela sempilo.
Silapha empilo Central Hospital ukuzokupha isipho esikhulu sempilo umgodi wamanzi owagejwayo le ward eyalungiswa ukuthiwa i-B5 yafakwa imitshina lezinsuku yezempilakahle ukwenzela ukuthi sibe ngumzekeliso wokuthi bonke abantu abaphatheke emsebenzini wokupha bakwenze khonokho. Lokhu sikwenza siyi-ministry sisebenzisa amankampani angaphansi kwekhwapha lethu i-Tel 1 le-Net 1 njalo kuyikugcwalisisa ukubiza ukwenziwa ngu-president umongameli welizwe ubaba u-ED Mnangagwa ukuthi nansi inyoka singene endlini asidingeni siyibulale ngoba i-COVID yayisingenile phakathi kwabantu sokudingeka ukuthi kube le ndlela zokwenqabela ukumemetheka kwayo. Yikho ke lapha-ke sizobona ingxenye yemisebenzi esiyenziwe i-Tel 1 le-Net 1 bekhokhelwa yi-Ministry of ICT ngoba kwakuqala bakwenza e-Harare Central Hospital eGomo bencediswa njalo lo mama u-First Lady owadinga ezinye impahla ezancedisayo. Basuka khonapho baya e-Beatrice Infectious Hospital bayagebha umgodi sebebuye lapha bezokwenza okufanayo. Yikho ke hayi ngimpululu yodwa-ke namhlanje ukuthi sibe sithe gwaqa sikhangelane lalokho.
Odokotela labongi babonge kakhulu isipho samankampani encingo i-Net 1 le-Tel 1 lesi becela ukuba amanye amankampani labantu makhaza labo benze okufanayo ukuze uZulu athole ukwelatshelwa endaweni ehlanzekileyo njalo elamaphilisi lemitshina yonke edingakalayo ekusizeni izigulane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umhla Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba United Nations General Assembly uyaqalisa kusasa, njalo eleZimbabwe libikwa lizagcizelela kulumbuthano ukuthi lifuna izijeziso zenotho elazitheswa ngamazwe aphetsheya zethulwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa labakhokheli bamanye amazwe omhlaba bakhangelelwe ukwethula imbiko yabo kulumbuthano besebenzisa omabonakude njengoba kungasoze kuhlanganwe mathupha ngenxa yegcikwane le-COVID-19. Umabhalane wogatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana James Manzo, ubikwa esithi okunye okuzahlafunwa kulomhlangano kugoqela ukuphathelane legcikwane le-COVID-19 kanye lokuthuthukiswa kwenhlelo zabesifazana labantwana. Ukuze sihlaziye ukuthi umanyano United Nations ulamandla anganani kudaba lwezijeziso zenotho lokunye, sixoxa lomnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Esikubonayo ukuthi izijeziso zenotho kusukela iminyaka kubo 2000 kuze kube manje, ilizwe laseZimbabwe liloku likhuluma ngokuthi izijeziso zenotho zisuswe. Kodwa siyazi ukuthi United Nations ayikaze ingenelele kulolu daba ngaphandle kokuthi nje bakhulume ukuthi ilizwe laseZimbabwe kufanele liyekele ukuhlukumeza abantu ngokwamalungelo abantu. So siyazi-ke ukuthi kona akula nto engayenziwa i-United Nations ukuthi zisuswe lezi zijeziso abakhuluma ngazo, ngoba aso zijeziso ezibhekene nelizwe laseZimbabwe ngokwebuzwe balo, izijeziso ezikondane labantu abathile abahuquluza inotho, betshontsha inotho, behlukumeza abantu. So esikwaziyo ukuthi ngenxa yalokho ilizwe laseZimbabwe alizukukhulunywa ngalo ngokwezijeziso ku-United Nations. Kuzawuba yinto nje uMnangagwa ozafika laphana akhulume ngakho, kodwa bona be-United Nations akula lapho abangangenelela khona. So kuzasala kuloku kunjalo, isimo saseZimbabwe sizasala kuloku sinjalo, akula nto izotshintsha.
Sesikhangela yena uMongameli Emmerson Mnangagwa bamamukela njani abakhokheli bamanye amazwe, njalo nxa simqathanisa lo Mongameli Mgabe emhlanganweni efana lale.
OkukaMnangagwa ukungena kwakhe akuguqukanga lutho, yikho nje into ekhona kuyadanisa kakhulu, ngoba siyazi ukuthi wathi engena uMnangagwa wangena ngesithembiso sokuguqula izinto, wangena sikwazi ukuthi khona ayi sasithi kubi kakhulu angeze kube ukwedlula lokho, kodwa siyazi ukuthi lapho esesikhona manje sokusedlula lokho okwakukhona ngesikhathi kaMgabe. Lokhu kusho ukuthi uMnangagwa wehlulekile kakhulu ukungena ezicathulweni zikaMgabe, ungene wayenza izinto zamoshakala kakhulu. Kuyamsinda okokubusa, kuyamsinda okokukhokhela, ubonakala nje elahlekile nxa ephakathi kwabanye abakhokheli, njalo kuyabonisa nje ukuthi yena ulaphana ngokuthanda umbuso, not ukuthi wena ufuna ukuthi abuse ngokwentando yenini. Ulaphana nje ezama ukuthi alungise okwakhe njengomnangagwa kuphela.
Lo umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane, ingcwethi yecubungula eZimbabwe ezombusazwe, sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ingxabangxoza esiqhamuke kumanyano wamabandla ezombusazwe MDC Alliance sokungasazwisiseki ukubana umanyano lo ubunjwa ngubani njalo ukhokhelwa ngubani. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amazwi enduduzo lokhu etheleka emulini yomahluli womthethwandaba waphezulu kwelemelika owe-Supreme, uJustice Ruth Bader Ginsburg, obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo esemele minyaka engamashumiphose athoba munemunye 87 ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Umongameli Donald Trump ubikwa ekhangelelwe ukuhle azise ngacabanga ukumkhetha ukuba athathe isikhundla sakhe kuyonale iviki ukhetho lokudinga umongameli lungakenziwa ngolwezi. Iziphathamandla zikahulumende weleBotswana zibika ukubana ukufa kwamakhulu endlovu kulelo lizwe lonyaka okwethuse abaningi ababona ngokulondolozwa kwezinyamazana zendle emhlabeni jikelele kubangelwe yikonakala kwamanzi ebeziwanatha. Umkokeli webandla eliphikisayo kweleBelarus kutheza amazwe akumanyano we-European Union ukubana asekele isinqumo sokufakela izijeziso zenotho iziphathamandla zalelo lizwe eziphathise ekuqilibezeleni kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho ibandla elibusayo elinqobe khona.
Imvukuzane yevele ihlasela kakhulu abesifazane lanxa ilakho ukubamba labesilisa ukuhlala abantu bezihlola amabele njalo nje ukuba kungabe kukhona abangakuqedisisiyo kuqakathekile ngoba nxa imvukuzane le isitholakele masinya iyaphela. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kudala lomkhuhlane wawuvame ukuhlasela abesifazane asebeleminyaka edlula engamachumi amahlanu i-50 lapho sebeqedile inzalo, kodwa eminyakeni edluleyo lomkhuhlane usubonakala kubomama abasesebatsha. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantu bahlale bezihlola ikakhulu nxa kulembali yokuba omunye emulini eke wabalayo. Bakhuthaza njalo ukuba abantu bengaze besabela khatshana ukuya esibhedlela lapho benanzelela ukungamanga kuhle emzimbeni wabo ngoba imvukuzane iselapheka nxa itholakale masinya. Udokotela Rogers Shoshore Magigo ukhuluma ngemvukuzane yebele.
Imvukuzane ekhathaza bonke omama labo baba, kodwa sinanzelela ukuthi iyande kakhulu ukuthi ikhathaze omama kwedlula obaba. Usengozini eningi ukuthi ube le-breast cancer nxa ukuthi ngekhaya kumbe ngumama kumbe ngugogo uke waba le-breast cancer. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi umuntu ongumama ahlale ezihlola inyanga lenyanga amabelu ekhangela ukuthi akala yini amabhundu amilayo.
Unkosikazi Sijabulisiwe Ndlovu ongumongikazi uchaza imbangela yemvukuzane yebele.
Okudala imvukuzane yebele lokhu akwaziwa ukuthi kuyini kaningi. Kulezinye nje izinto ezicatshangela ukuthi singabe lazo zisenza ukuthi le imvukuzane yebele ibe khona. Izinto ezinjengalezo ukuthi uyafaka ifoni yebeleni, uyasebenzisa izinto ezinjengabo-microwave engingathi zilalokhu ukuthi radioactive waves lakho kungaba lakho ukuthi kudale imvukuzane kumbe abantu abafaka imali ebeleni ama-chemicals angena lapho ngaba khona ukudala imvukuzane.
Uqhubekela phambili umongikazi Sijabulisiwe Ndlovu ekhuluma ngendlela zokuyelapha.
Nxa kuyiqhubu ukwelatshwa kwalo bayalikhupha lona iqhubu ngokwalo ebeleni ibele lisale, kodwa nxa kuyukuthi imvukuzane etholakele ekuhloleni ukuthi imvukuzane ebulalayo abayithi yi-malignant cancer lelo bele kumele lisuswe. Ngemva kokususwa kwalelo bele lokususwa kwezinyama eziseduzane bamele baniwe awokuthiwa khona yi-chemotherapy kumbe njalo batshiswe ngomtshina ukwenza ukuthi kufe. Isikhathi esiningi abantu bayethuka bangezwa ukuthi sebele cancer ngoba ingabanjwa isimemetheke kakhulu akuselula ukwelapha. Sokuyikulindela nje ukuthi umuntu limnike ukuthundubeza ubuhlungu. Yikho sikhuthaza ukuthi omama, obaba kabahlole.
Unkosikazi Phamitsa Ayithaka, umhlali wakobulawayo, upha ubufakazi bakhe bokwelatshwa imvukuzane yebele.
Ngagula umkhuhlane we-breast cancer in 2017. Ngayenza i-chemotherapy ngesikhathi esifaneleyo. Basebengitshela ukuthi hayi, iphathi yangkhona isibohlile so kumele bayisika i-right breast yami. So bathi sebeyenze njalo ngayenziwa i-operation in February 2018. Ndingabuyela futhi ngayenziwa i-chemotherapy, hayi ngabona sengisilile kwaba right konke lokwakhathesi. Ngiyabe ngihamba ngisiyabona udokotela.
Umfumfu yinyanga lapho umhlaba wonke jikelele okhankasela ukuba abantu balimukiswe kumvukuzane yebele. UZulu ulakho ukuthi ayehlolwa kungela mbadalo ezibhedlela ekhangelwa imvukuzane ngenyanga le. Abezempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo esibhedlela kusesemasinya ngoba imvukuzane iselapheka nxa umuntu ephange wayabona odokotela. Njalo uZulu ukhuthazwa ukuthi ahlale ezihlola njalo nje ukuba kungabe kuleqhubu ebeleni, lokhu kugoqela labo baba ngoba labo belakho ukuthi bebanjwe imvukuzane le. Ngimele Studio 7 yikobulawayo. Ngingubathabile Masuku. Direct from Washington.
abeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bemukele ngendlela ezichiyeneyo ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown esibangeni se-level 1 esiqale namhlanje. UBenedict Nhlapho siphala lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukuqala kwehlandla lakuqala lokucina level 1 lokwenqatshelwa kokuhamba kwabantu ngenjongo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 sekulethe injabulo ikakhulu kwabeZimbabwe osekulenyanga ezedlula ezesithupha bengayi ekhaya. Kusukela mhla ka-1 Mfumfu, iSouth Africa izavula eminye imingcele kusitsho ukuthi izethekeli sezavunyelwa ukuphuma lokungena elizweni. Leli lithuba isizalo naseZimbabwe uMnumzana Mlungisi Ndlovu athi bebelilinde ngamehlo abomvu.
Okunye njalo sibonga lokuthi ama-borders evuliwe ukuthi abantu bazakwazi ukuthi noma kungabi 100% kodwa abantu bazancengisa ukuthi bahambe befike emakhaya langabo-December noma impilo isinzima lapha eGoli kodwa ungakwazi ukuthi ubaleke uhambe iqhathe ekhaya kube ngcono. Thina abanye ama-passport ayespire nje next year, abanye namhlobo manje ngabo-December, so ukuthi abantu behambe beye-renewa lakho.
Loba kunjalo akukaziwa ukuthi Zimbabwe ngenye yini yamazwe azavulelwa. Phezu kwalokho izihambi lezi kuzafuze zibe lencwadi etshengisa ukuthi azilalo igciwane okuyinto okuzafuze abahambayo bayihlawulele. Esinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Cynthia Dube uthi vele abadala bese besifa ngendlala emakhaya.
Ikakhulu ekudleni lapha abadala emakhaya bekunzima ukuthi bathunyelwe njani izinga ane bekunzima ukuthi zithunyelwe njani ngoba amabhoda bevaliwe. Ukuvulwa kwamabhoda though nje kusese ne-risk yokuthi ayikapheli yona i-COVID-19, kodwa ama abantu bengazinakekela kuhle nje bakwazi ukwenza i-social distancing, bakwazi ukuzisanitize, ukugeza izandla, bagqoka ama-mask, singaqhubeka nje ngempilo.
Labo abasebenza endaweni zokwethekela labo sebeveza elomhlathi njengoba kuvulwa kwemingcele kusitsho ukuthi sebezaqala ukwemukela izethekeli. Yembuthano yezinkonzo leyokuzijabulisa isivunyelwa, kodwa abantu bavunyelwa kuphela inani eliyingxenye yendlu ababe bekuyo. Esifeni kuvunyelwa kuphela abantu abalikhulu kusiya phansi. Labo abathanda amanzi amponjwana batshaya umlozwi njengoba sebevunyelwa ukuphuza kuze kube phakathi kwamabili ebusuku. UMnumzana Dumisani Leya uthi iningi lithokoziswa ukuthi inhlelo zonke zokuziphilisa ezamabhizimusi sezivuliwe.
Into elungileyo ngoba abantu bese bencindezekile kwezomnotho ngokungasebenzi, kuzavula amathuba okuthi abantu babuyele emsebenzini. Kodwa lama kunjalo, kusuke kwenze ukuthi abantu nxa behamba besiyahlangana labanye abantu bahlangane labo sebeyekethisile.
Kodwa ke akusizo zonke inhlelo esezivuliwe. Akula muntu okuzafuza atholakale phandle kusukela phakathi kwamabili ebusuku kuze kuyetshaya ihola lesine ekuseni. Wonke umuntu ophuma phandle kuzafuze agqoke imaski, njalo beliqiniso lokuthi utshiya isikhala phakathi kwakhe lalabo ahlangana labo. UZulu lokho engavunyelwa ukuyabukela imidlalo, kanti le midlalo ehlanganisa amaqembu eSouth Africa lamanye amazwe ilokhu engakavunyelwa. Kusenjalo ingcitshi kwezempilakahle kwele Afrika zikwayisa uZulu ukuthi angakhohlwa ukuthi COVID-19 ayikapheli ngoba kukhangelelwe ukuthi itshaye futhi okwesibili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 p.m. sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930, 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bathi kabasoze benelise ukubuyela emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngeviki ezayo ngoba bengela mali yokuhambisa ngenxa yeholo abalitholayo eliphansi kakhulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.